indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo kuhlanyene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngenyanga. Unkosikazi Elizabeth Mudanda, isakhamuzi sakoBulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Imali le-black market mbona ngani yiyo eyenza ukuba kungabi lemali emabhenki ngoba ungabakhangele wafica bale mali enye emangalisayo uye ebhenki ufica ukuthi kuthiwa kula mali kuwe $20 abalayo bayithatha ngaphi ivela ngaphi. Xa uhulumende engangenela ukuba abone ukuthi kati imali le ivela ngaphi ephathwa ngabosiphatheleni.
Usomabhizimusi unkosikazi Princess Nyathi uthi kulezi insuku badonsa nzima akuthengiseki.
Heyi bakithi kathi sidonsa nzima asilali silezi stress ezingapheliyo ezingaphezu kwamandla ethu ngoba kathi sekuthengiseni kwethu uhluphe sibalala. Abantu abasayenelisi ukuthenga njengakudala ngoba imali intengo isiphezulu that we are being forced ukuthi sikhweze ama-prices ngoba siyabe siwode. Ungathi uyathengisa ulutho ususuya lowodwa soluphindizele kabili. Silobunzima njalo sile challenge yokuthi abantu kathi siyare being confused ngoba batshelwa kuthiwe izinto zizakwehla yet akulalinto enhlayo ngoba kwehla kumele uqalise from usupply kusokusiza kithi emashopu. As long as usupply lokho ekhwezile thina sizakwehlisa njani.
Amabhizimusi amaningi lokho evalile ngoba bengena mafutha ezimota okuthwala impahla. Lozulu laye ubhekane lodubo lunye langentengo eqongileyo. Lokhu kuchazwa ngunkosikazi Petronella Sibanda.
Hey, ayikhona kumi kubi shem. Sikhathina ngokulayina sisilathuba lokusebenza kathi singase sitshone emalayinini efuel. It's so inconveniencing. Sengindlela esiphambene ngamakhanda sisakhangeli. Sesikhangela ube sesikhalela ukuthi sithelele kuphela etankini. So ukuthi bakhweze unganani sewuzokunzima lokuthi kulandelele kathi singase sesikhalela ifuel kuphela.
Umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba koBulawayo uthi ibhizimusi ibhazalele ngesisu.
Ibhizimusi imbi sibili kulezi nsuku ngoba abantu bonke abanengi nxa bebuya bathwele ibhondi kodwa abantu bayakhala ngalo ibhondi. Lami nginje angisafisi nyamangala ukuthi kathi kungani ibhondi bengalikhiphi ngoba yilo elikhanze lisibulale izinto zonke. Sibuye emagrosa siyathenga izinto sezikhwelile sezidula idola kalitholakali.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni. Amabhanga awala mali, amavinkili amaningi asesala imali yebhondi bathi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kathathu intengo yedola ngebhond osekuthiwe abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela iningi seliphephela emikambo yensitha. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.